baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi behambise ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina.
Kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko.
Kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uIjini Mnangagwa lubaba uvice president uThiwenga ngabantu abangawelaniyo nawe uthiwa ngamanga.
Ikhansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni.
Okwamanje udaba lukandweni seludluliselwe phambili. Sikhangela ukuthi kunational lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololuxoxwe kuprovince.
Ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayindawo.
Umdala engakahambi wavele watshiye kumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuza kuya khonapho ngaphandle naso kungenela ipolitics.
Lingakuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lezokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ucabana lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kwele China. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU-PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanya ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kwele China ngontulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa, ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bakithi sebafunda ukuthi baphunga ukuthunqiza uthuya lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi izanu okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona iy'nkokheli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani. Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi behambise ema-airport, kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina. So kusididile ingqondo okusho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone iy'nkokeli zezanu ziyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uThiwenga lo, kodwa kabafikanga. Side zithi izukuzuku sabona sokuphuma amapikitsha akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bathe sebefike e-airport bafica ukuthi usevele usethethwe ngabantu beChina. So kutsho ukuthi emzini wezanu kukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba.
Kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa?
Kakhulu ngoba Gibbs kufana nokuthi mina ingumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelihle wehlule kuzongamukela e-airport kushithi siyalwa phela kuyaliwa sibili omunye ubhephumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga ukhona ubhephumula ngenxeba.
Pho kuzohamba njani-ke lapha Makhumalo?
Hhayi, njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi awuze wazi ukuthi umthaka ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uso kumele sikwenzeki ukuthi sivula mehlo asifaka amanye esiphundu ngoba kuthi ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebegangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingoni yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni uMnangagwa wancediswa ngamasotsha, incediswa nguTiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelano ukuthi angancediswa uzanikani uTiwenga. Sizwa amahungahunga esithi wona uTiwenga naye ufuna ukuba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kade sithi ubone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana David Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxela ye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo, umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uTiwenga ucabana loMnangagwa.
Abantu bajulisa bafunde ukuthi baphunga ukuthunquza uthule lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona into abantu abangayihlalela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela yokuthi khona u-Vice President uba uTiwenga uphume engumuntu ogulayo esiyazelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumbuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphonguzwezwa nje yabona ikho mina engikubona ngakho besenze ukuya lapha kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident uEdini Nangagwa lobaba uvice president uTiwenga ngabantu abangawelelani nawo uthiwa ngamanga thine sikubandla leZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze eZANU-PF bekhona. Ngaleyo ndlela abantu sebezama ukuthi bayidabule iZANU-PF bazama ukuthi bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso. Thine sikuba ndaba leZANU-PF sekwathiwa yonke into ihamba ngendlela efaneleyo uba uTiwenga sekuyile esesikukhale ukuthi nje bandla leZANU-PF sesisebenza siya phambili ukuthi ilizwe lithuthuke liye phambili.
Kodwa ungabe kusenza abantu ukuthi bekhulume kangaka kuyini? Kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungelalutho?
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyathi ukuthi khona sikhale zomnotho welizwe ukuthi azihambi ngendlela abantu abangabe khandele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanze lokhu lalokuyana ngokungasikho kweqiniso. Iqiniso elikhona ukuthi ubaba uED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba uVice President sekuyile laye ukuthi uzolwisa ngendawonye esiluza umkhenomi ingathi ezomnotho wethu welizwe leZimbabwe. Abantu awusezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla leZANU-PF iyakwazi lapho elime khona lenkosi yalo liyazi lifunayo.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana. Njalo lokuthi khona ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi. Baba Nkomo,
ukuhlangabezwa lokho fana kunezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ngangitsho lapha sikhanale lo vice president ukuthi ongathi abantu ngabe bagijimele baya khona ngabe i-protocol yethu ithini abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esebedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abaselisuka siyohlangabeza uvice president ngendlela enjana kulo president kuyazokusitshona ngokubona kwami nabona i-protocol yethu ivuma ukuthi abantu bahambe bayehlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Nkomo ngumlandeli webandla leZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatweleni South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Mhlahla Mangwendiweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNdiweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMathebeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNdiweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNdiweni bayakwala lokhu besithi uFelix Mhlahla Mangwendiweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ndiweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ndiweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqina thunjwana likaKhayisa Ndiweni uthi uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Dladlamangwe Ndiweni. Ake sizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuka ephelele kwaze kwakhulunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili soluku-national level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapho abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lololuxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukuba kwazi ukuthi kuvele inxaso kudethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani kubakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe. Ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mposo, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36 ngiyabona singu-36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-province siyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udabolu nje kuyakhangelwa namasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khona lokho bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, ngathi-ke
uminista nguye osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu sivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuya kuqondane le ndunana le. Kuqakathekile.
Singathi
ukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba ngaze kuphonge uprovince umbe i-national iyekhuluma ngoluthe olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona itheni.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho?
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela angithi lapha sokucungululula kuprovince la ku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambelana yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo kumbe le mikhuba yona leyo muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukhansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxe laye eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko uMnumzana Mnqondobanzi Magonya uthi induna uFelix Dladlamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuzakuba le mpumela ehlukileyo mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana ubudala engakahambi wavele watshiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzawuya khonapho ngaphandle nxa sokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje esikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele isinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu. Bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona-ke umnakakhe kaNdiweni uDouglas uthi hayi ukumele kuthathathe isikhundla lesi uMnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena kuthatha njani khonapho?
Kambe ubhuti uJoram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala uMdladla ngokwakhe watshiya vele ekuqumile ukuthi hayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcolo engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje sesingathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas kumbe kuthathe uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha mfokamthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengachwala benza abakwenzayo kodwa lapha ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqiwa yibuduna umtshana ukhumalwe nje ngaso zibulo kodwa ubudulu labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayeyizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwaba khona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo liqine kungabi yilona eliba yindlalifa.
Umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu sixoxe laye esesouth London kwele Bhilitane. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlahlama Ngwendiweni okubikwa ukuthi sephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Soke isikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinana masiko
senziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
lamhla ke ngixoxa lenduna uChief Matema baba Matema sawamukela kuhlelo
ngiyabonga baba
ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu-ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuza guqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokho kodwa-ke esitshaya ngakho kulapho-ke insika yodaba lwethu ngelokuthi kambe amabizo achoni emphakathini nduna liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho
into ebengiyikhangelele akusonto embi ukuthi intsha amabizo ikakhulu ngingasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangapha kodwa eyinye into eyabithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza intsha amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijale ukubuya sezingamabhombu avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu besekufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okulihlelo okujale ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ungazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder
nxa singakukhangela-ke ngakhonko kutsho nduna siyezwa sibelo mkantsho wangkhonto unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhla zenamhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha kobulawayo akubabambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqalela bo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiso abantu ngoba bathi kukhanye ngani kulamanye amaqhawe akhona aseleceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe abayingxenye yalokhu okwenziweyo
siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout masuku bathi engunye umuntu owalwa kakhulu elisotha likankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni ngoba sokukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba owayengumainstri kube sokufakwa-ke isotha lakhe laye libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe betongogaba
ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange usetshenziswe khonokho kwenzela ukuthi abantu babekwazi phela isiko labo
kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu bebekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiyesuke ibike ukuthi umuntu ungumhlobo bani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona ungakunanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganganye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganganye yakhe ibolile uyabe uparalyze
amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani sebeni
yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu babethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwabe bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basidlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona ukhumala, siyayibona nansiyana imzilikazi lilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndima zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana abangamalokishi. So abazange bazi nje babe bancane abantwana benkosi nomunye wawukhona owamakhiwa ebezenkalekele ukuthi kathesi thina njengabantu abakhona abamnyama bese kudingakala ukuthi thina siselule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye simile ukuthi sivela ngaphi siya ngapha.
Siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ungadina lakusasa ndoni valeliso
hhayi-ke
udaba lethu luma lapha-ke namhlanje lapho engixoxa khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo.
So
isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo yebo yebo, mthwala komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Blessing Phiri okuhlelo lwe Global Ugrad kulumnyaka. Phiri, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani bud?
Angikhona still.
Mina ngishap. Awutshela uZulu abalali bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha eWashington DC.
Ngabuya ngeprogram le kuthiwa i-Global Ugrad, uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bebuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing, ngiyazi ukuthi wena awukacedi izifundo zakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months ulapha kwele Melika, ubona ngani usufunde izinto ezinjani?
Indlela esikhangela izinto kuthiyele ngendlela eziningi, into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo lezinto abazibona beziyenza nxa beqeda isifundo zabo vele kuthiyele. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunke edinga umsebenzi sisebenzile usibani, ayisikho abakubonayo. Bafuna usiqalisele into zabo. Wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu.
Njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha, ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali, ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi. Ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili uzisebenza.
Lokhu mbonazi athi kunika amandla, kuyangitshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo, kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right. Asixoxeni kancane ngeprogram le. Ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates. Phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani?
Ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo. Ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga?
Into enkulu engiyifundile ngapha yi-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona azathi this is something that we really need in our country, ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing, sigcibe uhlelo, ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele bayephi.
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global Ugrad. Ungakhanyela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Ugrad. Kathesi some applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthinte kanjani?
Okay, so kuFacebook or Twitter kamela ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Nxa usasesikolo, this is a chance for you to come and learn. Uzofunda elokuzeni
kwele Melika. Izani nontanga lemzwile uBlessing uthi nxa ungakagqibi imfundo zabo ama-undergrad, ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi dibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatshe elizweni. Uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Mthwaka komuhle, zimpopo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe owamanje sokwesikhathi sokholo lwesiKristu.
Kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMateyu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti lakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzixuku lezi ezazimlalele ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi bazi bakhale? Akula muntu owaphunga ukukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu nezobuhlungu. Kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayiweni, unapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitsho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngoba naziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazake sikubalise sikuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu. Kodwa ubuhlungu inyembezi naloku ukukhala isubuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazawududuzwa. Bangaphongi ukukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho okubakhalisayo uNkulunkulu abanike amandla kususwe phambi kwabo. Abanike amandla okuthi lanxa kubehlula bona, kodwa uNkulunkulu ebelekelela uzakubaduduza, abasuse ekukhaleni lokho. UNkulunkulu lakho ukubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, ungabi le mali, ukuphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela abathi balamandla, uNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Nxa sewududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka, ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni ukhala ukusa kwamalanga, nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje sikhangele ke ezemidlalo. Ku-Super League-ke lapho Premier iqembu le-Capes United linqobele Dynamos 1-0, kuthi le-Highlanders linqobe eleManica Diamonds 1-0. Yes, luqhube lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla le-ZANU-PF lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke zulukandaba, sima lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.